Singakhangela endaweni njengeLupane ukuthi isibhedlela lapho esithengiweyo isibhedlela esinjengeSt.Luke ofumana ukuthi amanye amawadi amavilesini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele. Kungakho-ke sokule iliko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amaphilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV. Ikhangele futhi lokufunda kwabantwana izikolo zivaliwe akula ngendlela abangafunda ngayo nasibaqathanisa lebemadolobheni akula ama-online lessons lokuthiwa ama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu ngendaba zokuthi emakhaya amagagasi kawakho angeke njalo bafunda besebenzisa ama-radio abantu baphila ngokuzithengisela nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini amabhizinisi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyinkomantetha kuyawoda kwezinye indawo kabafenelisi bahamba beyowoda emadolobheni amakhulu anjengabo-Harare Bulawayo abanye sethiya kwelizwe konke khonokho kuvaliwe.
Kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe. Simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini?
Uzafumana ukuthi kazenelisi yenqathelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi imihlangano kayivunyelwa abantu kabavunyelwa ukuthi bengene ezakhamizini thole ukuthi kuyinto okubahluphayo. Kungakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona qinisweni akukho okumangalisayo osekwenziwe nguhulumende ikakhulu nxa ngikhangele kuziqinti lapho esebenzela khona emathebeleni not isikhathi sokuthi ngabe sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Ama-radio izwile sikubala kumbiko ukuthi kulama-radio afika 200,000 azaphiwa abantu kodwa sikaboni lutho lusenzakala emakhaya. Kungakadistribute kumbe abantu bephiwa ama-radio emakhaya akuqale kukhangelwe kabanzi indaba yamagagasi. Kusenjalo singagqugquzela uhulumende ukuthi kulezi ndawo ezilisethezana ezilithwana lapho kubamba khona amagagasi bazame ukuthi lawo ma-radio kubonakale ukuthi adistributhwa ngendlela efaneleyo engazahanjiswa kwezinye indawo kuphela ngobuningi bawo kodwa abalaliswe indawo zonke kulazo ndawo ezibamba amagagasi kodwa lezo zingabambiyo kazane ngamandla wonke.